abaku VOA indebele
amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC
lamukela emsakazweni we studio 7 ngomgqibelo omhlaka 25 kuzibandlela 2020 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje ukuthoniswa kwecala lokwehlukana kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe sokuveze amandla alokho elawo kubutho
ngalilizwe elilidemokrasi ezimele kuhle u-vice president umela resign nxa engaresignanga upresident umela ngicela ukuthi ndoda hhayi isimo okuso asiyo-honorate lanti sibabiza ama-honorate asiya nolonga honorate
umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa lamhlanje uvakatshele izalukazi lamaxhegu emawabeni lapho abaphekele khona isitshwala lenyama
ngibonga kwedlula ukubonga babona ubani unkulunkulu izibusho zosuka ezandleni zami ngabe ngiyambusisa
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni westudio 7 ukuthoniswa kwecala lokwehlukana kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mbayiwa sokuveze amandla alokhu elawo kubutho uChiwenga kusinqumo asiphe izolo umahluli umnumzana Christopher Dube Banda usole uMnangagwa ngokusebenzisa ibutho ukuhluthunela umkakhe impahla abanye ngabathi ngabe uChiwenga uyaphuma kancane esikhundleni udaba lwakhe lusathoniswa. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana abekezela madumafuzwayo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Awokuqala singeke sikufihle sibili but kumele sikubeke njengoba kunjalo lo majisti lo judge ukukhulumile ecourt ukuthi yinto embi okungamelanga yenziwe lokho kumele kubeke kucace ukuthi yinto embi ukuthi amasotha asetshenziswe ngendlela engayisiyo okwesibili sikhangele yena ezele individual umsekeli kamongameli uChiwenga nxa wayesedecide ukuthi iya ku-army angene ku-government ngapha ezombangazo kumele adivorce completely aphume ezintweni ze-army aconcentrate ku-government alandele ama-structures e-government njengoba enjalo okwesithathu ivelesile culture embi eZimbabwe abantu abaku-authority eZimbabwe bathanda ukusebenzisa amapolisa ukusebenzisa amasotha ukusebenzisa ama-youth abantwana babantu abangelani lezinto zonke ezinalezi ukuthi bephushe ama-agenda zabo and khona lokho kuwrong akumelanga sikuvumele njengizwe ukuthi kuqhubeke kusiba njalo so izinto ezimbi akumelanga sikuvumele ukuthi izinto zenziwe ngendlela enjalo
asithi thina ilizwe ngakuthiwa libuswa ngombuso kaZulu ongaso kantando akayiphikiswa uyena lo umsekeli kamongameli nga eqhubeka elokhu esesikhundleni na yena udaba lwakhe lusemthethwanda
besixoxa nje labanye ama-comment ngiyabona already sokulihlazo kakhulu ku-vice president ukuthi imfihlo zika-vice president kwelizwe zithi dandalala egcekeni zibalwe lilizwe lonke labantwana bebale behleke bethi ukuthi kade abadala balezinto ezinje ngidivorce ebuhlungu engaqedakaliyo sokukhunyelwa namazwi aqatha ngani njengobangalilizwe elilidemokrasi ezimele kuhle u-vice president umela resign nxa engaresignanga upresident umela ngicela ukuthi ndoda hhayi isimo okuso asiyo-honorate lanti sibabiza ama-honorate asiya nolonga honorate ngcono uphume ume ngale ngoba i-president ayisethela abanye abazalandele ngoba akuseyiyo
manje nxa sikhangele amandla alawo ekuthumeni amasotsha kuyenzakala na ukuthi asebenzise nxa esefuna ukuhluthuna umbuso
kusitshengisa khona lokho sibili ukuthi kusho ukuthi amasotsha usawaphethe ngamatomo nje sengazenzela akufunayo and kubuye kube buhlungu ukuthi ungakhangela i-government yethu asibo-retired so-and-so kuzo kuwonke ama-portfolios okusitshengisela ukuthi kuthi at any minute nje amingadecide ukuthi sisithatha iyadonsa nje ngawani ilizwe selihambile sesihlala sinjalo siphila ngokuthi abantu bengizabe sibathathe kabathathe ngizabe sibathathe kabathathe thina sifuna ukuthi sihlale phansi sizikhethele ukuthi kanti sibuswa ngobani akulunganga lokho.
Hello ke ngumnumzana bekezela maduma fuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni le studio 7 esegwanda. Lokhu sikudabalunye sixoxe lengcwethi ecubungula ezemthetho umnumzana Job Sibanda othi uMahlulu engaba ephosisile kusinqumo sakhe kudaba lokwehlukana kukamnumzana Jiwenga lonkosikazi wakhe uMary.
Engikubonileyo ukuthi yena ujaji uphambanisile ngokuthi akukhangele udaba lwakhona aluthathe njengodaba olu-agent nezindaba okumele lutholise ngesiphangiphangi liyeke amanye amacala amangalokuqala. Okunye umsekeli athi yena ujaji uphambanise ngakho kodwa ungakhangela ukuthi ujaji yena utheni ngalolo daba olokuthi wenza udaba lu-agent. Ujaji uthe yena njengoba udaba okokuqala udaba ocele kumbe belukhuluma ngabantwana okuqala kimbe ngikhulume futhi njalo ngokuthi yena unkosikazi kaMsikili ubesithi yena kule mpahla ethize ayesithi wayenazo yena ngesikhathi esizele nafana sesidokisini umsikili kamangangeli wafika nje wasemthathela lezi zinto lezinjengezimota impahla zakhe ezinye kade zibalisa ezokugqokana okunye nje okuthize. So ujaji uthe yena nxa kuyikuthi umuntu uhonona ngokuthi uthethelwe impahla zakhe ngaphandle komthetho ikhoti iyandise ukuthi lolo daba lu-agent. So ngesinye leso isizathu esithiwe ngujaji sokuthi yena ebona ukuthi esithini ukuthi udaba lu-agent kodwa umsekeli ukuthi hhayi ijaji iphambanisile ngibone ngani udaba lolo lu-agent. So singazi ukuthi yona i-Supreme Court izakubona njani
kodwa ngobufakazi obukhona wena ubona ngani ulethuba na elokuthi aphumelele umsekeli kamongameli umnumzana Jiwenga.
Ngokubona kwami ngibona ngani njengakhangela sibili i-case yakhona ngayicabanga njengayo mbijana mina ngangikhangele ngibone ngani kube le phutha elithize elingabe lenziwe ngujaji ukubona kwami ekucineni angitsho ukuthi indlela a-analyze ngayo ama-fact bekhena kangilani solo lapha but isiphetho lapho wathi yena ngemva kokukhuluma lokhu akukhulumile wase ukuthi mina ngizathalesi sinqumo kubona ngani kube lokunye okuphambanisekileyo mbijana ujaji unike lokho esithi thina especially ngabantwana unike lokho esithi thina yi-final order nalaweli ukuthi umongameli kumbe umsekeli wamongameli ase ahambise labo bantwana ikanti yena ukhosikazi wakhe ubengacelanga khona lokho ukuthi ubethena ufuna ukuthi aphiwe abantwana udaba lwabo lonaleliyana olwamangalwa ngumkakhe umsekeli wamongameli lungakatholiswa.
Lo ke ngumnumzana Job Sibanda ingcwethi ecubungula ezemthetho ubexoxa ecingweni lo Studio 7 ekwabulawayo. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa lamhlanje uvakatshele izalukazi lamaxhegu emawabeni lapho akhuthaze uZulu ukuthi anakekele asebegugile. Unkosikazi Mnangagwa uphatheke emsebenzini yangekhaya egoqela ukupheka, ukuthanyela lokufulela indlu ngemva kokuba ayabele asebegugile ukudla. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo esegwanda.
Bonke kulungile.
Unkosikazi Mnangagwa wethulela inkuthazo ngemva kokuvakatshela ugogo uViolet Ncube oneminyaka yokuzalwa engamathuma esificaminemibili lambili ohlala yedwa emzini wakhe emawabeni. Unkosikazi Mnangagwa ufike lapho waphatheka emsebenzini yangekhaya ebalisa ukusinda indlu ngobulongwe ukufulela kanye lokupheka. Uthi iningi lilahla abazali sebegugile libetheza umlando kuba ngabathakathi. Ekhuluma esesikolo semawabeni primary lapho uZulu abethe gwaqa khona unkosikazi Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi anakekele ogogo labokhulu.
Saka nasi sili kupembela kuona abanambuya kuti aiwa kunela kwabhane kuna nambuya Tino kutenda ino kutu unu weyu ta uona minisha ya kawanda. Ili unu wakanaka uku dadisa kutuweo mazimani ayo. Mbuya, shamuna na kula usisiku itile ipamba ngechipi we mtu uzeo.
Loko sewa sukura na mtanje, ikwe sukura 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 sukura. Sikuhlabulela ukuthi sikwazi ukuthi sisuka kubomama sisuka kubogogo kulabo singawo namhlanje ngokuthandisayo ngokuthi kunenge ezindlini zethu siyabona kuyenzeka esakufundisayo laba bantu. Ngoko ofisi ukuthi sikwenzele khona ekhaya ikuphi ukuyo uzositshela ukuthi kuyini okuhluphayo.
Ugogo Violet Ncube ubonge kakhulu inyathelo elithethwa ngunkosikazi Mnangagwa esithe behlaselwe indlala.
Futhi ngithaba ukudlulisayo baba ngizakuhla bani njengoba. Onyama ngiyobafakwa endlini imkunguru neendlini yabekwa ngibonga kwedlula ukubonga babantu banuNkulunkulu izibusiso zisuka ezandleni zami ngabe ngiyambusisa kodwa ngokuthi zisuka koNkulunkulu kwangikwazi ukuthi uNkulunkulu wenu kumisa njani kodwa ngokucela kwami ngicela mbusisa.
Omunye walaba abakade bekulombuthano ngunkosikazi Beatrice Ndlovu layo oyamukele inyathelo elithethwa ngunkosikazi Mnangagwa esithi babhekane le ndlala njalo kulezi nsuku baphila ngokuphiwa.
Ah, sibusisekile kakhulu sengathi uNkulunkulu angandisa izibusiso zokufika kwakhe endaweni yethu yona le yesikiyo. Ah, isimo sendlala sikhodwa sibonga izandla lezi eziphayo eziphathisayo empilweni.
Unkosikazi Mnangagwa uphe abagugileyo laba ukudla ukubalisa impuphu lerayisi kwathi omama abazithweleyo baphiwa impahla zabantwana. Kusenza loko olunye udaba izakhamizi emaphandleni sezikhuthaze urhulumente kanye lababalisi ukuthi bakhulumisane ngodaba lwerholo ukuze abantwana bathole imfundo ezikolo. Iningi lababalisa likahambe ezikolo selokhu zavulwayo likhonona ngekholo eliphansi. UMandlovu ugcizeleleyo ngokukhuthaza ababalisi ukuthi babekezele.
Siyacela sibili kakhulu ukuthi ababalisi kabafundise abantwana. Yebo yeyisimo lanxa siyabe singamanga kahle kibo kodwa esikucelayo ukuthi abakhulule imoya yabo izinto zizalunga.
Omunye njalo umzali unkosikazi siphathiswe Nkalo esilikwe uthi urhulumente kumele anikeze ababalisi imali efaneleyo babuyele ezikolo.
Uhulumende ngabuya nikeza amatitsha imali eyaneleyo esebenzayo bakwazi ukubuyela esikolo bayefundisa abantwabethu ngoba kwamanje sibhadela i-school fees sithengile amabhuku ama-uniform yonke into iyadura abantwana kabafundi abantwana batshona bedlala. Uhulumende kazama iplani phela abanikeze lokho abakufunayo babuyele emsebenzini.
Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA umnumzana Tapson Nganono Sipande semawaza ngolwesine lapho kubekwa umphathi wesikolo eGungwe Primary umnumzana Thuso Mkoni. USipanda uthi iningi lababalisi seliphenduke inhlekisa emphakathini ngenxa yobuyanga obudalwa lirholo eliphansi kungakho ukuthi ababalisi ngeke benelise ukuya emsebenzini ngemali abayiholayo.
Kumbango lapho esenke ngahambela khona ababalisi bakhetha ukuyagola amagcibi ngoba kathesi ungagola amagcibi isuke ezimbili kuphela nje zilakho ukuthi amagcibi lawa akunike imali edlula iholo lenyanga. Izwe elikhulu kakhulu abantu abethu ifuture ikusasa kayikho kumnyama phambili njalo as long as uhulumende elokho engalungisisi lolo daba abantu abethu abala kusasa iphelile totally do.
Iningi lababalisi lithi lehluleka ukuhambisa abantu ababo ezikolo zemaboarding ngoba zingayikhola imali efunwa yilezi zikolo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngiAlbert Ncube.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Phineas Ndlovu, umzali njalo owake waba ngukansila wenjube.
Mina ngokwami ngifuna ukuthi ngikulethe back to 2007. Ngo 2007 we abantwana basayila dismally bo form 4 labo form 6. It was because of ukuthi abantwana babe ngasafundi ngenxa ye problem esasinayo between abatitshara le government of that day. Mina what I was proposing ngoba into leyo kungamatitshara ahlele khonona ngayo iyafekta thina ezabazali babantwana labantwabethu. Into okufanele siyirealize ukuthi uhulumende kasivumele, yes we don't have money, siyehluleka ukuraise imali, kodwa kasivumele sidinge sizibhadalele thina amatitshara ama-incentives ukwenzela ukuthi amatitshara babe lo veve lokufundisa abantwabethu. As long beloku belwisana le-government becela ama-increment becela lokhu besiba labo o-stay in bezihlalele, okuyinto khonokhana ku-affecta thina njengabazali. Abantwabethu at the end of the day abantwabethu kabasena abafundanga, akulalutho, omnyaka uyaphela kungalalutho, and kuyabe sokuzimali just water under the drain. Mina embengikukhangele ukuthi uhulumende kasivumele each and every school sizibonele thina ukuthi abantwabethu siyabhadala incentives. And what abama-parents okufanele bakuzwisise kwinto kwakhona kube sengqondweni zabo, o-teacher labo they are parents too. Balabantwana abayesikolo, balabantwana abadlayo, bayagada, benza yonke into. Nxa uhulumende engakunanzeleli thina as parents kasikunanzeleleni ukuthi abantwana bethu lamatitshara kule nkalakatha yepro. Mina ito engikucela ukuthi nxa abazali bengavuma asitheni head on the government, uhulumende imali kawula lathi kasila, it's not your problem, but sicela ukuthi sibhadale ama-teacher ama-incentives. Kanti nxa kuyikuthi u-teacher efundisa abantwana beyi-55 and then sivumelane ukuthi hayi sizabe sikhupha okungama-$2 towards i-transportation ka-teacher. What's wrong with that?
Manje labo abazali abayehlulekayo babona ukuthi baphathise, babe abantwana babo bezayekela ukufunda na?
Kuvele ngeke sithi umntwana akaxotshwe esikolo, umntwana akaxashiyo kupanitshi umntwana. Bavele basebenza under izimali zabanye abazali, except kuma-private schools, but kuma-government school vele basustainwa ngabanye abazali. Nesiafodayo, let us pay towards that. Banabana naye angadobha uzaphosela, kuzahamba kulokuthi siyekile. Akuforswa phela umzali unga. Into esuphayo yikuthi nxa kusiba le mhlangano labazali, you find somebody ekhuluma ngenkalakatha yefiga umzali wayikhulu wayikwanisa. Yikho abadala belesaga sabe sokuthi umfula ugcwaliswa izifudla. $1, it's enough. $1, it's enough. Nxa singacontributa towards that, into zonke ziyahamba. Kathi sibathengela njani abantwana ukudla? Sibaphani? Kathesi ungakhangela i-challenge engilayo noma usithi bakhona behlulekayo. I think angikhola ukuthi kulobe yi-fraction okuthize ongakutsho ukuthi kulo muntu ongala cellphone. Everybody le cellphone. Umbuzo ukuthi ujusa kangaki a day or how much a day? Not less than $3. So ungethule kulungisela umntana wakho nge-$1. I don't think so. Nxa abantu be-explainelwe ngendlela eqondileyo.
Manje nxa kuyikuthi bona otitsha lingahlanganisa yona leyo imali bathi hayi imali le incane ayeneli, kuyathiwa
asenze so. Ngabantu bayazi, mina I've been spoken to some of the teachers. Takho ngakwala uhlupho yilo lolo, uyabona ukuthi nxa utitshara lwana engathola okuyi-100 or 200 ebond uzagada ujofu for those 5 days, uzabe gadile kulokuthi anikwe that one phela i-1000 something there. It's not the whole amount eyakuye, kuyabe sokuphuma ipentsheni, kwaphuma opremia, kwaphuma onyaratso, kwaphuma ikosho, kwaphuma anti wabona at the end of the day usale ngalani engalalutho. But ngayekwazi ukuthi hayi imali labadala bamphela ukuthi nizosebenza angeke bayazi, babevele benika ikushini ngama-teacher angeke bayazi. Ngisike kuyahlupha ngoba ama-counterparts abakuma-private school they are making money, they are being given ama-incentives.
Hayi kuzwakala, hayi sibongile baba, ungavalelisa abalaleni.
Hayi ngiyabonga ukunika leli thuba, bemvele ngijiseke ukuthi kathi ngingabhodla in which way, but you have met it. Ngiyabonga ukuthi baza ngizwa, baza eda lapho aba-eda khona, basa-practe lapho basa-practe khona, but mina owami umbono yona leyo ukuthi head on the government ngama-incentives ama-teacher. Thank you.
Hayi sibongele lana. Aloge ngumnumzana Phineas Ndlovu. umzali njalo wake waba ngukansila wenjube. Ebe sikoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Asidibaneni njalo kuvike ezayo lela. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosazana Debra Mokasa, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association. Sicubungula okuphathelane lamalunga enhlanganiso yakhe okuthengisa impahla ezishiyeneyo kanye lokusetshenziswa kwemali elizweni.
Business njengamalunga yokubulawayo Vendors and Traders Association iphansi kakhulu. Sesikhangela ngomnotho oyibizwe ukuthi imali ihlale emakhadini, imali kakula mali, imali siyizwa kuphela kubo sithathelene. Ufind ukuthi abantu babuya befuna ukuthenga amatamatisi, befuna ukuthenga imbhida, but at the end of the day o-ekhokheshi bona labo abasisebenzeli ngoba sasa sizafuna ukuya woda khonapho singelanamali. Abantu bamabhizinisi abayasihodise kwimbhida namatamatisi vele i-ekhokheshi abafuni nakuyibona. Wesi-ke le mthina yethu yona leyo yamaswayiti thina njengamavenda vele asilawo ngoba kufuneka obhila khodi obani bani and lakho futhi kumele ube nemali ethize emabhenki. Asamukeli ngoba lathi lapho esihoda khona basalela, so kuba nzima ukuthi singayithatha mina ngiyayisanga. So kuyafuza ukuthi sesiyabhadala ngayo ama-bills ami, sesiyabhadala maybe labo school fees bona laba ababuyayo, but ngiyemvuka ngihoda ngami.
Kodwa ekuwodeni lapha kuhamba njani? Lokho eliyabe likuwodile liza kuthengisa ngentengo yena leyo belikhangeleni lithole inzuzo.
Ekuwodeni lapha sokuzingoba kuthiwa i-intermarket bank leyo labo sithathelene. You'll find ukuthi nxa uthengisile uthole ku-100 bondi kwakho. Nxa usufuna ukuthi uye kutshintsha ukuthi uthole imali yokuthi ikwanise ukuthi ithenge olunye ulutho, isina vele ingaseseyi-100 bondi RTGS leyo. So kuba luhlupho lokuthi vele nesithengisayo asivumi leyo mali laze labona labo ababuyayo bethenga. Ungabatshela ukuthi usucharja kumbeni ukuthi leso imayithenga into ye-$20 ube usumcharja ukuthi ngizayikhipha nge-$50 uyayala ethi ibhajethi yakhe vele ingasahambi, ayisahambi kuhle, akuphileki isibili. Njengangena ebhuti ngisithi ngikhanyele, uyathola ukuthiwa i-KG yenyama nxa ule cash $45 i-RTGS, but nxa ungela cash uthola sokuyi-100 and some RTGS ne-ekhokheshi umbeni ngesayithi layibona ukuthi i-difference yangona inkulu kakhulu okuthi ugcina vele ku-off budget. So lathi ngapha njengama-vendors siyasi-affecta njalo.
Kodwa omunye ngathi yini eliyibambayo imali ngoba wonke umuntu oyidingayo ubuye ezothenga impahla, kukanti labo abasebenzayo bahle beholele emabhanga iningi labo.
Ukuthi bethi yithi esiba bengabe beqinisile kancane ngoba thinganso yithi esithengisa i-day-to-day things ezokuthi umuntu ephile, yithi esithengisa istafu, yithi esithengisa umpupu, yithi esithengisa ama-vegetable. Siyibamba kodwa siyibamba nzima, siyibamba ngoganyavo. Amashophu kasakhiphi ukudla ngokufaneleyo, sebekukhupha ngudlu kuye khona ngale kithi thina esithengisayo amavendi ukuthi sikuthengise, labo bethole okuyi-percentage lathi sithole i-percentage. Okuthi kugcina at the end of the day ukuthi vele osafayo munye nalo oyabe kugrawundi oyabe efuna ukuthi ephile.
Bakhona yini abalokhu bebiza ngemali yamanye amazwe njalo kulula yini ukutshintsha uyithole emabhanga lezitaladeni?
Ezitaladeni bakhona sibila bona laba abayibaesibathingi esibabiza ngezolo nalelo lokuthi ngosiphathelele. Then kube sosuka namanye amashophu ahlukeneyo nje uyathola gqagqagqa okuthi ungafika ukhulume labo ukuthi hhayi asikhulumisane lapha kumbeni ngithole kumbeni se-5 news bese besithi hhayi sizayikhonvetha nge-intermarket bank leyo. So i-5 news ayakho ukuthi sabe sizakunika isithebo se-$50 bakukhangela ngefesi bengabona ingathi ifesi leyana yokuthi hhayi ungumuntu obekekileyo bakubizela eceleni bekudele.
Ngobuso obunjani lobo obuyenza bejo njalo?
Kulobunye ubuso phela ungathi ukhanya ngathi ngumpholisi, kube sosuka nobunye kukhanya hayi buzithambele ngobuka mama kube ngobuka sami so bakhangela face bathi thina njengathi mina njengami mina ngile face blazi lokwaziwa ngingifika vele bathi bathi lo ungamthengiseli ngoba uyakhuluma sterek uza sikhuluma endaweni ezidizi so kuya ngokuthi njani akwazi ukubani kumbeni uyenzani empilweni bengihambe ozithengela lokho ngoba ngingazi ngenela mina vele abangiisi
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Deborah Mokasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ebesixoxa laye ekoBulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile ube leviki enhle.
Andi kwanise kumutaurira kuti nemba muchakuda ini pasi pemoyo ndichimuda siyana naye iwe siyana naye andi kwanise kumutaurira iwe siyana naye
usalela kuwa kuna songela lento ngela yona.
Siyana naye
ubalela usuka khona songtshela lento ngtshela yona angibuzo angibuzo
ngathi siyana naye
mina
siyana naye
angithuka nemitombi
akhangana naphande
nguyana kanjani
siyana naye wewe siyana naye
uthi kimi mina angithuka nemitombi yakho yala kanjani ubintomba yakhiwa
ngikwandise kumthawulela
usuka khona songtshela lento ngtshela yona angibuzwa futhi angibuzwa futhi
siyana naye
balena lapho usuka khona songtshela lento ngtshela yona angibuzwa futhi awuphindi
ngathi siyana naye
le ntombi yami ngangeyakho nga uzwa ngayo ye ingoma ka omuyi Oliver Mtukudzi le shabalala rhythm besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlungani ngesikhangele inhloko zethu zendaba zalamhlanje. Ukuthoniswa kwecala lokwehlukana kwamsekeli kamongameli welizwe lomkakhe umnumzana Constantino Chiwenga sokuveze amandla alokhu elawo kubutho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama ngu Chris Gande asidibaneni njalo kusasa.